besibuza uMinista wezikolo ukuthi kanti kungani emaNdebeleni siphiwa abaqambisi abangazi ulimi lethu. Izinto ngahamba kubo Matsawuti, abantu amatitsha angikhona ngale abakhulumi ulimi olukhulunywa eMatsawuti, futhi befuna bakwazi ukuthi kanti isizathu kuyini. Uminista uDokora wasazisa ukuthi kathesi uhulumende uzama ukufundisa amatitsha eGreat Zimbabwe ukuthi bazi ukukhuluma lezo ndimi ezisesekeleni sombuso. So zazise umbuzo ukuthi khona kanti basichasisele ukuthi basitshela ukuthi eMatsawuti koBulawayo le Matinoti kakula matitsha angathathwa ukuthi ayefunda ulimi lethu njengoba vele sihlala nabo, ngoba sifuna amatitsha azi amasiko ethu. Wasesithi yena angeke asiphendula, kumele simelele uminista odila ngezemfundo zaphezulu. So indaba ayitshiyilenga, so befuna asichathisele ukuthi kanti nxa besithi kathesi sikhuluma nje kunamatitsha afundiswayo eGreat Zimbabwe iindimi zethu zonke ziyi-16 le-sign language, kanti bazafundisa abantu amatitsha esiNdebele kutho ukuthi yini asila matitsha esiNdebeleni yini?
Uthembisile ukubana bazalulungisisa lolu daba?
Hayi, ukuthethe njengento njengelamsebenzi, ngokuthi khona yena kungcono leyo mbuzo liyibuze uminista oyimfundo yaphezulu engxenye yena anganelisa ukuthi asiphendule. So silethemba ukuthi kuliviki leyozayo kuzabe khona ke lo minista asazisa ukuthi kanjena uvele uthini, ngoba sibona abantwabethu sebefeyila ulimi labazali babo ngesizathu sokuthi bathiwa amatitsha abangazi lolo limi.
Likhulume njalo ngodaba lwendlala ezikolo lapha esisenza ukuthi abantwana bengayi esikolo ngoba belamba emakhaya. Lakhuluma njalo ngodaba lwendlala lolu elizweni lonke nje jikelele ukubana kumele lulungisiswe. Ungachasiswa kune?
Yes, ibuzile ukuthi kunjenje kulabantu abayi 1.8 million abafuna ukudla. So besifuna bakwazi ukuthi uhulumende usenzeni ukuthi abantu laba bathole ukudla. Deputy Minister uyasigathe wasitshela ukuthi khona yena hhayi kule mumbu osubuyile njalo umumbu lo usuholisha phakathi kuZulu. Kathesi buze ukuthi bona laba abaholisayo umumbu, ngoba sonke siyazi ukuthi yonke into ekahulumende eholiswayo iholiswa abantwini bezane, laba abanye abantu abangasebezane abaze bakuthola. So bakuhambisa njani? Wathi khona yena no uvele kuyaholiswa. So besifuna kwazi ukuthi uholiswa sikhathi bani njalo ngaphi.